Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe Competence Based Education for Socioeconomic Development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenza ke.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kwele South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga bese phula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle, ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu abone ukuthi bonke abantu baphephile, ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi, so uma belimaza umnotho waseSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe zinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela inkinga. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke, njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasitshela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na nxa lisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyazichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli lemuli zethu. So ngizathi mphumile ngiye emsebenzini ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha ngabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport kumbe ngithi amatekisi abagibela besiye emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana nani usiye emsebenzini, kuze kube ngcono kulaba abahlala endaweni ezifana nasemakitchen ebalungwini, ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana nasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube lesivuka mpuzana abantu bagijima okwesikhathanyana. So asiphephanga, asiphephanga. Kungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu. Ngibe sengisithi kubafowethu ababuya ezweni laseZimbabwe, siyacela bakithi, siyacela labo behlise uzami udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina. Abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa, yibona sebetshontsha kakhulu, yibona sebebamba inkunzi, babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya labo ekhaya abafowabo. Thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni. So lento le ibuhlungu kakhulu. Abantu bekhaya sicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa, kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela, besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eli-right ngelokuphila, esikwazi ukuphila labanye abantu, ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa. Kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe. Ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa, kasiqale thina sihloniphe indawo yabo, sizihloniphe lathi, kwenzeka ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo-ke ngumnumzana Ben, cabangani Jabalala, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa? Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugcitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo, kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha. Thina sihlaziya osokwenzakele, kube lokukhonona ukuthi kathi indaba singani siqala phansi. Thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala, indlela lamasu okufundisa. Konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba athe ngakugxilanga kikho imbuzo, uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise. Yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana, imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe, singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu, asisoze sime silabazali, asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe ngendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko ukuze ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni kakuyegxilwa khona phikhala igxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelisa ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana oyisigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lowo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini elikukhangeleleyo njengenhlanganiso? Nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba leyi kuyi-competence based curriculum. I-curriculum kuluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibubona emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama-resources, izinto ezidingakalayo, zivela kuye, hhayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela lokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba inzira Masanga Commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo aqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi balobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kuhlelo obuhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthola idatha njalo izikolo eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Kuqukethe kakhulu kulento eziningi ngoba lukhipha nje i-30% okuthi kumali uhlelwe kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, kusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo. So thina imali yedatha silayo ngeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehlula ngamafoni ngabanawo nabanye abathi bale mali bebekhala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nemali yakhona sisonelisi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually, yonke into nje kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research, esiya-research achayisane labagangileyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume bawusingena ntambama ebayadinga sidinga kathi akumbonekangaubani akumbonekangaubani. So khona ukuthana kubi kakhulu ngoba kuthelela umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena besezihambele endani zakhe esiyakwenza umnyezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu sizezire kwaba kulutshwana kungabandleko kuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswanga kuhle nabuhlelo benalezabo abaluzwisisi okukangcono buyekelwe nje nxa kuyukuthi kuyehlule kubuzisiswa zonezo izinto noba kasilamali singabayala siphakathi kobunzima asilamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona sizayimali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela eyivikelayo
selokhelo waqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulume nje bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilubethile uhlelo kubhubha uBulawayo Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi sobe bahlukumeze kakhulu yikho okwasho ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe lo hlelo njenge bupla chosisa nabawathi chairperson ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithumela sothayithumela siyibhupla komini usofuthar wethu education ubhenimoyo ukulungisile lokho umnike sibigadanana nathi executive bancedisana nabawathi chairperson bethatha i-information ebantwini zakhamini.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo enhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu eleNew Zimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Uba manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakazweni, emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje zokukhuthaza lamabalaleli bakaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kaserekhodeni 1 minute, loba 1 minute lama-seconds ukuze ukuthi ubale ama-odile maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuntu userekhodi landelisele, hayi. Sifuna ukuthi sinikeze labanye laba ama-chance ukuze indlani dawube rekhodi abo ama-message funde. Wonke umuntu i-message yakhe funde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu kuhambe ngokufana nayo. Ye imessage ingadluli irecord ingadluli i 1 minute. Hayi 1 minute some seconds ime kungene yomunye la njalo njalo. Njalo ungarecord daily. Ungarecorda namuhla la urecorda noma kuvikezayo ukuze ukuthi labanye la ifundwe. Ye siyabonga. Hayi lapho ndabenze ukukhuza nje kuphela. Akukone ngizokukhuluma.
Salibonani ku Studio 7 ihloko zethu silibingelele into ngentamba ama enhle ontungamili awubakile o President Jeremiah khona ngapho bantu benkosi lonke labo give stube. Ake ngithi thathele thuba ngamafitshane ngithi mina sicela ukuthi umongameli umnangakwa uma ese announce ama dates of election ehle announce loku resigna kwakhe ukuthi laye futhi use resigna okwesibili ehle echo futhi ukuthi umthuli Ncube laye ahla resigne ngoba kumehlulile okwezimali sizwile mhlankwana sokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube la ngani kulokuthi amabhizinisi ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama-basic commodities abo kanti nguyo owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe lamhla sebakhondema akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resign yena ngephalamende yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iphalamende izoba khona ngemva kwama-election namafitshane. Kwele ukuthi lingenzele ifeva lingitshelileke ukukhulumende kweZimbabwe mashonaland njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ngokusebenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo basidileze kakhulu. Angibonge.
Litshona njani Studio 7? Litshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusipha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu-P F athi wona ama-businessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sebesithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabe kungasela jute siyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy. Nanko kat isikhathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sibone sifuna ukuthi sibone lapha eliyakhona idola lizange lime ukuwa lala lonke lisiwa thiwu izaze liphume kuphela
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayokhopti special o-anglican sibindi bethi sibanda laba bethi khona abantu bezimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngama-helicopta ngoba izimbabwe kayisathenje izanu p f lomo omubi sengaba ngama-helicopta okutshaya abantu izanu p f iyakwazi ukuthi ayisela abantu ubabona bethule so besesaba ukufaka ukhetho kuningi elikucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabeleland unxa ungafuna i-triple c wayo ungavoteli izaphu kumbe uvoteli i-m r p lani ukusukuma sibili ugqinisa imhlathu siyavotela izanu p f lokuhlupheke esikuhluphekayo athesi abaningi babuya befile emazweni kathi esikunje khunywa ngedudula abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali lama-youth obhuti bethu besapota izanu p f into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphi ilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu kathi esiba bevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhwezi izinto ukuze izanu isolo ot m laba balamashezi abantu bezanu p f osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu p f yibo ababathumayo kodwa bafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple c abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu p f lalontini laye ngamuzwa that day sesithi yena i-triple c ithwala abantu ukuthi be-register efolos ngoba efos abasela abantu i-triple c ngaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu p f kwapho ngama-ovet abaholi lutho lalo we-f a ubhizi ye-triple c siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani beyi-e-f l kayekele bona ukuthi sizehlulekana ukufaka amalunga ethu
mbingeleli enkundleni livuka njani basakazi hhayi siyavuka basakazi ngithemba liphilile hhayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-angiston sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalowo ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu basezimbabwe izano yafakwa ngabantu basezimbabwe izano kufanele isebenzele abantu basezimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifavor kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eharal usiye emaswingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-youth dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma kusiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumelisezano angiston sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawe bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawe udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifavor kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kungumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwana wasezimbabwe uyathi ma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hhayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu yindaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelilatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwedaba angachithi isikhathi sizokuthi ohulumende uthenge ama-helicopter hhayi kuyahlekiswa kwasezimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzene kungalamithi kungalamtshini kwezimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali wabo labo mnangakho ngoba vela ntu bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizwile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 point kodwa kuthiwa uyithenge ngabo 10 point uthi yabona nje ukuthi bekuyiplani ukutshontsha imali kanti babeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hhayi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo kugoqela lasemaphandleni lapho labezempila kahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Vanengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempila kahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayele minyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovet kanye leEpiderm kwathi dlwekibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe kwatha.
Sasingathungeki sona iskini silikona ukuthi kubambane izinyama. Sakaze sithwele nzima, sasasa lose izimali eziningi. Uthi manje wanelimele kangaka linyazwe ngamambodlela abangani bathi. Ezethungwa ngapi manje? Sahambe sahambe esibhedlela kwathiwa umntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempila kahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwankhona obviously it is difficult ngendaba yokuthi iskin sakho vele sesifragile khona ngokwathi.
Okunye njalo umoya uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i product playing aba limited ku society, it means laba kusebenzisayo abangeke bebe banengi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina it is specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi
Thabadlamini. Siyabonga lokuthaba.
Isikhathi senguquko ungakacika le kwenzakala emhlabeni esikuzo ungayisikho esikubonayo. Sidingiso. Sitshelwa indaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abesindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singake hlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba lamhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.